Belomhlangano labantu bezeki lapho esakhuthazwa khona ngumama ukhuphe uMrs Khupha osebenzele ezeki esitshela ukuthi inani labantu abaregister enjube emagwegwe lephumula liphansi kakhulu njalo ukuthi uBulawayo ulakho ukuhluthunelwa ama-constituency amabili kumbeni amathathu nge-delimitation exercise. Ngingathi ukuthi inyanga ezintathu ezine ezidlulileyo besincedisa nge-transport ukuthi abantu behambe ezeki beregister vote. Njalo sikhuthaza ukuthi abantu behambe beregister uvota, especially laba abantu abatsha ngoba yibo phela abadinga impilo, yibo abantu abadinga amathuba kakhulu ukwedlula thina sesilunguza phela khona ngale osokuhambe abantu abaningi. Ngingathi ukuthi ngo-December izeki iyabe ihambe ezindaweni kuma-districts, lokhu bakwenza ngoba kube lo mkhosi ukuthi izeki kayihambeli bantu, njalo ukuthi kuyadula kakhulu ukuthi abantu begade izimoto besiya ezeki.
Siyabona ukubana njengebandla like lakhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani kathesi ngendaba yokubhalisela ukuvota?
Into esingayifuniyo lapha yikuthi umthwakazi athathelwe kumbe ahluthunelwe amasithi. Ngakho ke izimoto esesilazo kathesi ngibona sezifika kubo 25 amakhombi esiwasebenzisayo ukuncedisa uZulu ukuthi ahambe ezeki ayoregister ukuyavota. Into le iqakathekile ngoba thina into esingayifuniyo ukuthi umthwakazi ahluthunelwe amasithi yilaba abahlale bamba zonke.
Njengebandla kuyini elikwenzayo ukukhankasa phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023 njengoba sisizwa kuthiwa lama by elections lawo alakho ukwenziwa kusukwana ezilandelayo?
Amalungiselelo silawo sibili, akhona amalungiselelo. Kodwa bengicela ukutshela Chris ukuthi ihungahunga elibambileyo yikuthi ukhetho alisoke lube khona ngoba umnanga kufuna ukuthi ayenze i-GMU labo Monsora. Ilihungahunga elikhona iqinisa langikhona asikalibambi, njalo lelo hungahunga lisoze liphazamise inhlelo zethu ngoba phela kukhanya kusobala ukuthi izani iyesaba ukuthi ihambe kukhetho ngoba esaba ukuthi umongameli uNelson Chamisa lebandla lakhe bazanqoba. Ungananzelela into ekhona eyokukhitshwa okwama MP kudalela ephalamende ibiyindlela eyokuthi phalamende kungene abantu abawelana lo Monsora, kusenzelwa khona ukuthi kube le-GNU lomnangagwa. Phela i-GNU leyo ayisoke iphumelele nxa phalamende ilabantu abangwelani lo Monsora. So lelo hungahunga libambile kodwa alisoze liphambanise inhlelo zethu.